abantu abaningi eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokuswelakala kwezulu. Omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Paul Mpofu ohlala eMaphisa.
Abantu babhekane nobunzima sibili. Intengo yesinkwa ikhuphukile kakhulu manje sikudola 30 or dola 38 kwezinye izindawo. Ngayizikolo zithiyana bese silokudla kudureke ngaka. Yikho okunzima ebantwini esibhekane lakho ukuthi uyabe ufanele uhambise abantwana esikolo. Lezi nsuku abantwana esikolo sebethengelwa lokhu imphako, bathengelwe lokhu abahamba lakho esikolweni. Okuhle kuthatha imali yonke ebazalini. Ngapha ekhaya futhi uma kuyimuli ye-5, 6 or 7 nayo imali idle ukudla okungaba 50 kgs minimini ngenyanga ezakhosta 500. Lokhu kunzima kakhulu ukuthi abantu bakugwanise. Akuphileki makunje, especially ma kuqalisa umnyaka kanje.
Umpofu uthi abantu baphila nzima emaphandleni lemadolobheni.
Ungakhangela izifuyo nazo bezingakaqini, bese kuthi laba abathenga izifuyo bezithenga ebantwini abafisa ukubhadalela abantwana besikolo bethenga ukudla. Sebezithenga ngemali e-cheap. Uthole inkomo enkulu isi-$300, okuyimali ezahlingile yonke esikolweni iphelele. Kanti-ke aluba izulu beline kuhle, zenkomo seziqinile. Umuntu bengathengisa inkomo eyodwa ngemali efika ku-400 kusiya ngesisindo sayo. Kwenzeka ukuthi enelise ukubhadala iindleko zesikolo aphinde athenge ukudla ekhaya. Pho-ke kathesi njengoba isimo sinje, kunzima ukuhlanganisa ukuze umuntu aphile kuhle.
Uyakhala lo nkosikazi Pretty Moyo ohlala esigabeni seJimila eTsholotsho.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa. Ilanga esikhangalalela leJimila liyesabeka, lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hheyi ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima sho kulapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane la uthi baphila nzima kulezi nsuku.
Khuluma nje emaphandleni lapha sithwele nzima imali zezikolo, ama-school fees angikhona ayadula, ayadula njalo futhi ingxaki ekhona imali yelizwe lakithi leli izikolo eziningi azisayivumi ukuyemukela imali le-RTGS, sekufunakala lona idola le-America. Kube sokusiba nzima-ke ukuthi umuntu ohlale emakhaya emaphandleni lapha imali ukuze ayithole nxa engasathengisanga isifuyo lokunye nje kumbe kwenza ama-piece job kulaba abanye ababengabi bayathola. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Singathi siyakhangela le ndlala. Izulu alini kuhle okutshengisa ukuthi umnyaka wangikhona vele awusoze ube umnyaka esizathola khona isivuno esiqondileyo. Obuye ukhangele eze kuphila lapha into ezinyabo chukika ezitolo. Impuphu iyadula ikhuphukile kathesi, ikhuphuke kakhulu i-50 kgs ibitholakala ngabo $20. Okwakathesi sitholakala kubo $30 something. Ithukela likhuphukile lalo kakhulu. Amafutha kukhuphukile, ithukela belisilithenga ngabo $3 emaphandleni lapha, kodwa kathesi ungathola kwezinye indawo selisenza $3.50. So ke uthi siyaqathanisa le mpilo esiyiphila ekhaya lapha, akulaa msebenzi esiyenzayo.
Idola leZimbabwe likukudela nsuku zonke loba uhulumende esithi uzama ngamandla wonke ukuthi lingapheli amandla njengalokhu kwenzakala ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngoGibbs Dube.